ugogo Ntombizodwa Moyo seleminyaka elikhulu 100 years ungomunye wabahlali baseCholosha abalitshumi lanhlanu asebeleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasithupha 106 years ababuthane emcimbini wokubananza esigabeni seChino kunsukwana ezedluleyo. Uthi usephile iminyaka yonke le ngoba wakhula ehlonipha abantu abadala loba kungasomzali wakhe, okuyinto ugogo athi sisilela kwabasakhulayo bakulezi nsuku, bona athi sebengumhlambi kazelusile iziqholo ezingakhuzekiyo.
Umdala wayebuya lo mundo ibhakethi esiwugegele isigigi mangeyakhathesi impilo yanamhla ngikhole ukuthi umntwana namhla ngakwenzela kungamzali.
Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila iminyaka engamashumi phosi ayisithupha 58.5 years, i-life expectancy ngesiNgisi. Iminyaka le ingcosana nxa iqathaniswa lelikhulu esiphilwe ngugogo uMamoyo, yena othi okunye ukufiphaza impilo yentsha yanamuhla ikugijimela ucansi abanye begcine bebulawa imikhuhlane efana lowengculazi.
Abalahlonipho kudala umntwana wayebuya lejaha laphambi etobona umntu omdala cashe ingelakhathi sikhona khonana naye kumbezela ihlonipho umzala sazi dala kwakunjalo. Lehlonipho sibili noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani indlela kathezo ayasazi.
Omunye obesembuthwanweni lo ngugogo esangwenya oseleminyaka yokuzalwa elikhulu lasithupha 106 years laye uthi ubusisiwe ngempilo ende ngoba ukhulele mbeko futhi usahlonipha lanamuhla. Kodwa uthi abatsha abasagobeki nanku sebewanatha mpondlwana bazikhohlwe lokuthi bangoba.
Ningabatshela vela kabalali bathe ukuthi wena ungakudala thina sobaba babiyekelisonaindawo phela ngaba.
Amazwi la agcizelelwe ngukhulu oseleminyaka elikhulu lambili 102 years uMnumzana Suta Moyo. Yena uthi ukudla kwesintu ngokunye kwezinto eziqhelise impilo yakhe. Ukhulumoyo uxwayisa abasakhulayo ukuthi bechiyane lokusebenzisa izidakamizwa nokunatha utshwala obulimaza umzimba obugoqela injengu. Umcimbi lo ubuqoqwe inhlanganiso yeSpark Community Trust, yona inakelela abantu asebeluphele ngokudla, inhlelo zempilakahle lokunye okuthiyeneyo. Ogogo labokhulu beCholotshe laba babuyela ezindlini bethwele ukudla kugoqela izinkwa, impuphu, amahewu, irayisi lamafutha okuphekisa abakuphiwe inhlanganiso le kulumkhosi. Isiphathamandla seSpark Community Trust unkosikazi Samantha Ruzawe uthi sebeleminyaka emithathu benanza izalukazi lamakhehla sebefikise iminyaka yokuzalwa elikhulu kusiya phezulu. Uthi lanxa bevame ukubabizela koBulawayo lonyaka babavakatshele endaweni zabo ezehlukeneyo.
I-organization ekhangela abadala ngo-65 years and above abalemikhuhlane enjenge-BP, ishukela, stroke, dementia ne-prostate cancer.
Umbuthano lo ungenwe ngabantu abagoqela induna yesigaba uMnumzana Amandla kaZulu Khumalo Mathupula, yena obehamba labalisa bakhe. Ngimele iStudio 7 seCholotsho, nginguNgwele Dube.